usuke waba lomsindo abanye abasakhulayo abanakanyela ukuthi ngabezwana uPF abale ukuthi omunye walabo okade kumele akhulume kulingxoxo usikhipha mfundo umnumzana Martin Rupia esezakhuluma bethi wayelilunga lebutho likaSmith yikho kalalungelo lokukhulumela abantu ayebabulala abaningi abazange bazwisise ukungenela kwabasakhulayo lapha kulolu daba omunye wabo ngumkhokheli webandla lezaphu owake waba njalo isiphathamandla kuhulumende kamnumzana Robert Mugabe umnumzana Dimusa Dabenga yena othe lokhu kuveza sobala ukuqakatheka kokuthi ikomishi ye-peace and reconciliation ikhokhelwe umuntu ongelabandlululo ozaqhuba umsebenzi wakhe
umuntu okhululekileyo ongelabandlululo ozakwenza okufanele ukuthi akwenze ukuzaphuthisa indima yekomishini ozaba lokubekezela
uloba amabhuku ezemfundo odume kwezombusazwe ezizalwane zase-South Africa unkosikazi Elina Sisulu uthe ukuze ilizwe lenelise ukudlula lesikhathi esinzima kumele uhulumende ahloniphe inhlanganiso ezivela amalungelo abantu lenhlalele zindaba
I think the issue of institutions, respecting institutions and...
Uhulumende welosulu kufuze behloniphe amalungelo abantu behambe phambili ngokuwalwela njalo lokuhlonipha uzibuso wentatheli zindawo.
Ingcitshi ecubungula yezombusazwe umnumzana Richard Mahova uthi abantu kumele bafunde ukwamukela imibono ehlukeneyo kule yabo ukuze elezimbabwe lithuthuke.
Siyazi thina ukuthi ilizwe lethu ilizwe elikhululekileyo kwindaba zokuxoxa ngezombangazwe. Kodwa kusuka kudanise uma abanye abantu ababe lembono ehlukeneyo le abanye abantu besenza bona ukuthi okuyabe kukhulunywa ngabanye abantu kungalalelwa kupha ibizo elibi kulizwe lethu njalo kwenza engazathi eZimbabwe abantu abakhululekanga ukuthi bexoxisane njalo bebethule imbono yabo ehlukeneyo
unobhala jikelele wezaphu umnumzana Mjobisa Noko uthi abasakhulayo abazame ukuphambanisa umhlangano wokuxolisana egrawundi kumele bakhuzwe
uyabona ukuthi indaba le iyahlukuza ihlukuza abantu abaningi and izabamba abantu abaningi iyabamba abantu abaningi abafana lapha ukwenza abakwenzayo it's a show of intolerance
umhlangano lo uxoxwe ngabesathezi trust ukule njongo yokuhluza udaba lombhuqazi ogugrawundi lapho owabulawa khona abantu abedlule inkulungwane ezingamashumi amabili ezigabeni zemandebeleni kanye nenkabazwe ngeminyaka yabo-1980 ilizwe lisanda kuthola uzibuse lesi sika sashiya abantu abalomhlulo besihlukumezekile kuze kube lalamuhla lokhu inzondo ibhibhidla ngoba kungela owaxolisayo kuze kube nalamuhla owayengumongameli Robert Mugabe uze wasuka embusweni engazange axolise isikhathi asithi ngamazwi akhe isikhathi sokuhlanya lingxoxo enziwe eHarare izolo uyaqhubeka kobulawa namhla ntambama njengenjongo yokuthi kukhulunyiswane lohulumende omusha kamongameli Emmerson Mnangagwa njengoba eselobe igama lakhe emthethweni wokukhuthaza ukukhulumisana umlotha owe-National Peace and Reconciliation Act. Isithu 7 ngiseHarare, ngiGibson Pepe.